umsindo esiwubona lapha kwelemelika ubangelwa esikhathini esiningi amapholisa. Amapholisa aphathi kuhle abantu abamnyama, abadubula, abadubule babulale. Sike sabona lapho umpholisa efake idolo lakhe entanyeni yomunye umuntu, wahlala imizuzu okuphose ngaba ngu-9 ubabalana wasebhubha oqalise lapha ngo-May. So umsindo lo esikhathini esiningi ngenxa yendlela amapholisa aphatha ngayo abantu abamnyama ebabulala, and then abantu besukuma labo betshengisela ukuthi lokho elikwenzayo kuphi.
Ngokubona kwakho, ubudlwangudlwangu bona lo besububona busenzakala bungabe bubangelwa yini, njalo bulakho yini ukugcina sebufika kusibanga esingenziwe?
Ubudlwangudlwangu lobu buyaqhubeka buqhubekela phambili nsuku zonke emadolobheni atshiyeneyo. Kwesi sikhathi kuyathi sokuqalisa ubudlwangudlwangu lobu ukuthi nxa sobuphela laphana uzokuthiwa nangomunye futhi layo umuntu osebuyileyo endaweni enje. Abantu bephume njalo beyitshengisela kuthi nxa ungani utshengisa lokhu lakho futhi sokuthula kube sokuqalile futhi kwenye indawo. Okunye okudanisayo ukuthi umongameli waleli lizwe okhokhela abantu Trump ngani uyena usekela labo abalondlakela uma ukuthi babulala abantu abamnyama, kodwa nxa abantu besebetshengisela usebabiza ngokuthi bayizigebenga, bangabantu abangaqondanga. Yilo uhlupho olukhulu esilala eMelika, siswele ubukhokheli. Umhlaba wonke indaba sibona udubo lolo esibonayo umhlaba lokho ikusweleka kobukhokhelo obuqinileyo njalo buqondileyo. Emelika sikhokhelwa ngumuntu ongelandaba lempilo zabanye abantu, othi nxa abantu besithi bayatshengisela engavele engakuthakazeleli lokhu, kodwa uma abantu abamhlophe laba abanye abafana bathole impopho bevulala abantu, uvele yena kakusoli lokhu, kungani kuthiwa yiyo vele indlela aphila ngayo.